sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani mthwakazi omuhle zulukandaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 29 tulikazi 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kungakhathalekile lokuthi umphathi ntambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira uzamiswa emthethwandaba lamhlanje edinga ukuhlawula ibail. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe ozaba ephethe isikhundla sikamfumela.
Singaza ejele sesikwazi ukuthi uhulumende lo kaMnangagwa hayi ubuthakathi uyabudinga uyabulungisisa.
Iningi lithi ukukhwela kwentengo yethukela izolo sokwengeze ubunzima elivele libhekane labo elizweni.
Ngiyaye ngizwe abantu bezepikiye ukuthi bazasebenzela bathi abone impumelela ngoba iningi labantu livele kahle sebenza.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho isihlaziya udaba lwendlala esihlasele ilizwe ngesikhathi umnotho welizwe usiya nganxele. Sixoxa lomela isigaba sebulilima West edalele eParliamente umnumzana Dingumuzi Phuthi oyibandla leZANU PF.
Lokho engikucelileyo mina ikakhulu ukuthi abe lengisikhangeleyo ebulilima West kunye labanye nje abaningi emadebeleland south engibaziyo. Sesicele-ke ukuthi kwengezelelwe inani lamasaka anikwa abantu. Bengikhuluma nje
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kungakhathalekile lokuthi umphathi ntambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira uzamiswa emthethwandaba lamhlanje edinga ukuhlawula imali yebail. Umongameli Emmerson Mnangagwa useyazise ozaba esaphethe isikhundla sikankosikazi Mfumira. Uhulumende uthi useqinisa imizamo yokulwisana lenkohlakalo elizweni kulandela ukubotshwa kukaMfumira owetheswa amacala okuchaphaza imali kahulumende efika phose izigidi ezilikhulu i-$95 million. Uhulumende wasebenzisa umthetho omvumela ukuvalela umuntu ocatshangelwa ukuthi ulecala elikhulu okwamaviki amathathu. Lokhu kwenzakala abasakhulayo bebandla leZANU PF besithi basaqoqa olunye njalo uluhlu lwamabizo eziphathamandla zikahulumende ezilamacala enkohlakalo oluzaphiwa i-commission ebona ngalolu daba eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya. Waqala ngokumbuza ukuthi kambe ngempela uhulumende ngabe ezimisele ukulwisana lalolu hlupho ngokupheleleyo na?
Uyabona ukuthi nxa amathole edlala selisa inkomo kuyabhuca uthuli. Uthuli lwakhona luyafana lothuli olubhucwayo nxa amabhuru esilwa. So wena ungazibona ukuthuli luphonga ukubhuca nje sithaba sithi hhayi amabhuru ami sekhulile. Hayi uyakupha manisile. Abantu laba dade abezanu laba ngaso bantu ongabathemba kanti kungani belokhu bephalaphala ngaphandle bona sibili izikhulu zawukhona ezokudlwa umzwangu azikabanjwa futhi awusuze kwenzakala ukuthi umuntu azidinge ubuthakathi. Yena enguye ethi hayi lapha ekhaya kulabathakathi kungcono sidingane thina singabathakathi. Lokhu ngibona ngathi ngumadlwane kuphela sizawuzwa nje sebe sithi uyabona ungazi i-rerals ungayibala kuhle. Ihlithi yona akutsho ukuthi umuntu nxa esehlolisiswa uzabotshwa. Yiyo i-statement engiyibona isengathi ingasitshengisela ukuthi isiqonda ngaphi.
Kodwa siyabona okokuqala nango unkosikazi Mfumira lokhu esezandleni zabo.
Ye, yikho lokhu phela ukuthi antsho ngebhayibhabhelini uthiwa khona ngesikhiwa bathi kule-sacrificial lamb. Indaba ezokudlwanguzwangu ezi-corruption zaphuma kudala kanti laba labana bezesa labana bathi khona abanikwa $3 million kungakwenzanga lutho kulezi zinto kodwa asithini njengophela sithi ilizwe le-democracy nxa yena umathandamoyo just mathandamoyo engumuntu oqondileyo uthi yena nginikani ithuba lokuthi sikhangelisise sizabona ukuthi lo obanjiweyo lo nxa ama-factor khona ubufakazi bakhona bukukhona engaza ejele sesikwazi ukuthi uhulumende lo kamnangagwa hhayi ubuthakathi uyabudinga and uyabulungisisa.
Sesizwile njalo abanye asebephumele egcekeni ukuthi bethi hhayi bona kulaluthi abalwenzileyo abafana lo nkosikazi Sekai Zenza lo mnumzana Obert Mpofu.
Labo kabathule njengomalume Mpofu kakathule. Nxa laba bantu bezanu besithi bona unotetisayiza ngendlela eqandulele kabaphumisa ama-bank statements lama-financial reports ama-audits antsho umasikwa la nsihlale ephumisa every year kulama-annual statements e-econet siyazi ukuthi inoti yakhe yavela ngapha ichaya i-audit ukutshengisela ukuthi unoti yonke abalayo bayithenga njani imali yakhona bayithatha ngaphi amaloni akhona akulamfihlo hhayi sathi we are not saying ukuthi bakugilti thina sithi nxabe kungelaluthi abalufihlayo kakuphunyiswe ama-records akhona ama-financial statements jabulile athi ukuthi hashi abantu laba balezandla ezingamngcolanga.
Ngezinye indlela singathi akula mahluko ozalethwa yikhomishini le entsha.
Hayi phela njengoba iphele sithi hashi zikhona iyoyazibhala sisithi khona ikhomishini leyani yayikhona leyani yabowabhila labogudson kuni yabobani mani leya singani kukhana singcolile. Hhayi mina njengomuntu o-one ozwisisa i-democracy ikhomishini i-constitutional kasibone ukuthi yile ikhomishini izakwenza umsebenzi wani ukuthi sikhondeme kathesi kungaba kungathi kusekuseni kakhulu kasibone ukuthi izakwenza kanjani njengoba sebesinika isampuli le ekaPrisca Mfumira sitakhuluma nxa yecala esebhalile nxa yenacala amadali kakhulu newodwa.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezenotho yelizwe obeqoqa icingweni lesithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare.
Zimbabwe, the voice of America.
Iningi lithi ukukhwela kwentengo yethukela izolo sokwengeze ubunzima elivele libhekane labo okutsho ukuthi sokuza baba ezindlini lapha. Inkampani elungisa ithukela eTongat Hewlett ikhuphule intengo yethukela ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini. Lokhu kuza ngesikhathi intengo yempahla eningi ezitolo layo iqhubeka isiya phezulu. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele uthi lokhu kuveza sobala ukwehluleka kwebandla elibusayo leZANU PF ukuvuselela umnotho welizwe.
Ama-shops ingathi mbe izitolo eziningi bangabe bebethengisa into zabo ngemali yeZimbabwe singatshela le ibond esetshenziswayo kodwa intengo yabo bona abayigcinileyo ngeyama-US dollar. So isikhathi esiningi i-rate ingatshintsha kwi-black market lapha kumbe khona banebhenki uzabona ukuthi izinto lazo ziyakhwela. So into ziyakhwela nsuku zonke kungaba yithukela kungaba yinyama kungaba yifiweli into zitshona zikhwela nsuku zonke. Isinkwa sinjalo siyashota lapho sithola khona sengisithi $5 $6 ibhanzi lakhona nalo liyake likhwelile. So izinto eZimbabwe ziyazi lokho zikhuphuka okwenza abantu abaningi bengenelisi ukuthi bethole nje ukudla ngathi ama-meals amathathu ngelanga ngoba into ziyazi lokho zikhwela okanye imiholo yabantu ayikhwele.
Bakhona yini abathengisayo ngedola leMelika lemali yakwamanye amazwe abayamukela ezandleni kumbe baguqula intengo njalo nje kuphela?
Hayi ezitolo lapho abantu bayathengisa ngemali yakuleli lizwe but abakwenzayo ikuthi nje baguqula intengo nxa into yakuyi-$2 iyayithengisa nge-$6 njalo. So intengo ngathi amadola e-America bayathatha kodwa intengo yabike ithengisela nje ukuthi hayi into leyo lokhu ithengiswa ngama-US dollar wena ubhadala ngemali yakuleyo.
Ibhanga elikhulu lelizwe sizwa kuthiwa seliqalisile ukumemezela ukuphenduka kwedola leZimbabwe abantu bathini ngalokho?
Singathi ngokuletha ukuthi ngaka 24 June beze bethi kona abantu sebezaqala ukusebenzisa idola leZimbabwe. Kwahle kwathengisela ukuthi iZimbabwe idola siphendukile. So abantu nje sebekujwayele ukuthi kuze kuba khona, sebekhangelele nje ukuthi intengo le izakhwela kuze kufike ngaphi. Abanye besesabela ukuthi kungafika ke lapho okwakufika khona ngo-2000. Sigcina sibuyisela futhi back ukuthi abantu sebesebenzisa imali zakwamanye amazwe.
AbeZCTU sesike sezwa bekhuluma ngokutshengisela ezitaladeni phezu kokukhwela amahlayana kwentengo yezinto. UZulu ulawo yini umdlandla wokutshengisela kumbe wesaba okuke kwenzakala ngozibandlela?
Ukutshengisela kweZimbabwe kuyahlupha kakhulu ngoba iningi labantu livele kalisebenzi. Abantu nje abaziphilela ngokuthengisa ema-flea market langaphi langaphi. Izisebenzi zona zilutshwana kakhulu. Abaningi abantu abasebenzayo ngabantu abasebenza kuhulumente futhi ngama-civil servants. And isikhathi esiningi zathotha ama-civil servants wona vele kahambi kwi-strike isikhathi esiningi. So ukuthengisela kuba khona nenye abantu bahlala ezindlini. Nxa ikakhulu abantu bemthoza abangathi kona hayi thina intengo yamafutha sisayenelisi sizamisa imota zethu. Yibo lapho othola khona abantu bengasayi emsebenzini. So niyaye ngizwe abantu bezethithi ukuthi bazathengisela but abone kuphumelela ngoba iningi labantu livele kalisebenzi.
Lo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula izombusazo, ubexoxa icingweni lo Ntungamile Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le Chronicle lithi amasotsha amathathu abotshiwe edolobheni leBeitbridge ngemva kokudubula abulala elinye ilunga lesonto yeZayoni ebelisiyathandaza ezintabeni labanye bakhe. Iphephandaba leHerald lithi kulesiphathamandla sogatsha lwezinara unkosikazi Nancy Masiwa Chamisa olokhu ethola iholo lenkulungwane zamadola eziningi lanxa waxotshwa emsebenzini. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu. Ye sesilipha ke amazwi enu eliwathumele ngapha emsakazweni weStudio 7 ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Kini basakazi bala Studio 7, ngithanda ukulikulisa, ngilifisela impilo enhle, ukusilethela inyuzi ezimqotho esizwa konke okwenzakalayo emhlabeni jikelezi. Mina engikhulumayo nginguClever Ncube ngisesigabeni seBhani. Ngithanda ukulincoma kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo bantu bakithi. Hlezi lisitshela okwenzakalayo ezigabeni zethu eseZimbabwe esilobunzima. Hayi, ubunzima bukhona lezi nsuku, isiphithiphithi ku-East lapha. Hayi, isiphithiphithi sibili. Abantu bakithi angikwazi ukuthi umbuso lo wezano wawangena njani. Bebadinga ukuthi beze begajiswe ukuze umuntu wakhona ebone. Hayi, kunzima bukhona sibili. Sikuthwele kwelakithi lapha eZimbabwe. Asisakwazi. Ma kuthiwa siba lama-rallies, izanu iyabe igijima up and down ifuna ukubroker ukuthi kungenzakali. Kanti hayi, okwakathesi lokhana babekwenza ngesikhathi sepelwa umgabe. Hayi, kwathi sungani sokunganene. Babekufisa ukuthi ngabe bengachitha kodwa kuyehlula ngokumthetho ukhanya nganathi sibagadele. Hayi, isithembiso silaso kakhulu okuthi kade sengxa e-East sizamfaka u-MP wethu amaneminye lawo. Ngithanda ukubonga abasakazi base-America abasilethela izindaba eziqotho. Isale kahle yimi, engithanda ukuxoxisana lami sibonisana. kini basakazi baka studio 7 ngithanda ukulibulisa ngilifisela impilo enhle kusilethela inyuzi ezimqotho esizwa konke okwenzakalayo emhlabeni jikelezi. Mina engikhulumayo nginguTleva Ncube ngisesigabeni seLupane. Ngithanda ukulincoma kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo bantu bakithi hlezi lisitshela okwenzakalayo ezigabeni zethu eseZimbabwe esilokunzima. Hayi, kunzima kukhona lezi nsuku isiphithiphithi ku-East lapha. Hayi, isiphithiphithi sibili, abantu bakithi angikwazi ukuthi umbuso lo wezano wawangena njani. Bebadinga ukuthi beze begajiswe ukuze umuntu wakho nebone. Hayi, kunzima bukhona sibili, sikuthwele kwelakithi lapha eZimbabwe. Asisakwazi ma kuthiwa sibala ama-rallies izanu iyabe igijima up and down ifuna ukubloka kuthi kungenzakali. Kade hayi okwakathesi lokhana babekwenza ngesikhathi sepelwa umgabe. Hayi, kwathi sokungani sokungamene babekufisa ukuthi ngabe bengachitha, kodwa kwehlula ngokomthetho ukhanya nganathi sibagabhele. Hayi, isithembiso silaso kakhulu okuthi kade sengxa e-East sizamfaka ku-MP wethu amaneninge lawo. Ngithanda ukubonga abasakazi base-America abasilethela izindaba ezimqoto. Sisale kahle, yimi engithanda ukuxoxisana lani sibonisana.
Mina ngiyajabula lokho okwenziwa ngu-President Nelson Chamisa ukuthi ahlanganise ilizwe ngezindimi. Lapha khona ufika akhulume nxa kuyisiyona ukhuluma isiyona, ngapha ekhona lapha khona esindebeleni ukhuluma isindebele, ngoba elizweni kulabantu abadala abangazi isikhiwa. Uyafica ukuthi u-president uyakhuluma ngesikhiwa lalapho kulezi zalukazi khona.
Ngiphinde futhi inamba zami 0779036075. Salibonani ku-studio 7, ngicela ubekezela bhanda. Ngaze ekhala ethi ufuna usizo, mhlawumbe engasizakala. Ngicela engifonele kulezi namba uma iseduzane 0779036005. Kalibonani ku-studio 7, ngicela ubekezela bhanda. Ngaze ekhala ethi ufuna usizo, mhlawumbe engasizakala. Ngicela engifonele kulezi namba uma iseduzane 0779036005.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu, amazwi ke eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Abasakhulayo abakuhlelo lukahulumende welemelika olujonge ukuthuthukisa abatsha abadabuka kuzwekazi le-Afrika lokubahlomisa kumisebenzi etshiyeneyo oluthiwa Mandela Washington Fellowship babuthene esigodlweni se-Washington DC izolo. Kuhlelo olwe Mandela Washington Fellowship Summit, ovule uhlelo lolu ngokusemthethweni ngumnumzana Ben Carson, umphathintambo obona ngezindlu kwele Melika, wethula amazwi lenkuthazo kuxuku labasakhulayo laba abakuhlelo lwalumnyaka. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusa Umuzi Mkhwananzi, omunye wabasakhulayo abakuhlelo lwalonyaka olwe Mandela Washington Fellowship. Kesizwe ingxoxo ayenze lo Mike Hobe.
Mina ngithintekile kakhulu lapho umnumzana uCarson ekhuluma. Ikakhulu uthe yena umamakhe wakhule esebenze emayadini kumbe singathi esilunga ama-domestic workers. Mina ngakhuliswa umuntu esingathi domestic worker, umama wayesebenza emayadini esebenzela amakhiwa labantu. So umnumzane uCarson uthe ekhuluma bokungani ukhuluma lami, ngoba ngithintekile kakhulu. Ngabona ukubana nxa umnumzane Khasone kwanisa ukuthi ebe lapha khona ngiyakwazi ukwenza lo mayiphi into lapha emhlabeni
kodwa ngaphandle ku about the life story ka babu Ben Carson ukhona ukunye ophumile yona ehuhlelo namhla
ye omunye engutholileyo kubana asilandanga ukwenza iholiday lapha sizosebenza ye sesifundile kusasa lathi kumele sibone ukuthi lapha esivela khona iAfrika yathuthuka kakhulu
asinteni kancane mayelana lodaba lwemfundo
sifunda into eziningi thina bese Drake University besenze thiwa i-experiential learning ngathi isikhathi esiningi besitshona silabantu abamabhizimusi sisenza ama-community projects sibuya le-classini sizofunda but into engikwazi ukuthi ngajabula kakhulu ubona khona phana sihlangana labantu abatshiyeneyo mina mbuye ngile company yami emayirana esebenzelayo eZimbabwe lase-Africa sithe sesikhona ngale sixoxisana labanye sithole ithuba lokubana sikwanise ukuthi si-register imayirana ibe imayirana international kulama-partners amanye ehlangane lawo abangabantu abale-citizenship yakhonapha e-America kunjabulisile kakhulu ngoba kuyenza ukubana i-vision engilayo iqhubekele phambili
asithinteni udaba mayelana lobudlelwano ngiyazi ukuthi owayengumongameli yena owaqala uhlelo umnumzane uBarack Obama abanye bathi president number 44 nguwe wathi hayi ubudlelwano phakathi kwabasakhulayo abadabuka emazweni athiyeneyo kwele Africa kuyinto eqakathekileyo ngempela umuntu ongathi hayi mina when I go back home sizabe silolu budlelwano sizasebenza ndawonye
ngiyabonga kakhulu hayi lapha phakathi kwabantu bonke lawa ngu-700 kulabantu the amazing people imbono yabo yezwa lawo yazi uphonga uvuthama ukuthi hey abantu bayasebenza but thina into enjabulisa kakhulu sithe sise Drake University sabona ukuthi hayi interacta labanye abahambayo kuhlelo leli kuminyaka edlulileyo sananzele ukuthi hayi nxa abantu bangahlangana bathi yes sizasebenza sonke but sibona ukuthi ngcono sithatha amazwi ethu siwafake into action sasesiforma icompany ethiwa yi-the greater global partnership sakhipha sathi safaka ama-$500 ethu siyi-12 sahle zakhipha ama-$100 khonapho sarejista icompany yethu i-university yakwanisa ukuthi sitholele i-lawyer sasesisebenza ama-values ethu ama-articles i-organizational structure kuyena lawo amaviki alandelayo siyasebenza gadalala ukubana sikwanise ukuyilontsha le inkampani it will be one of the first companies which can be simultaneously launched in more than 10 countries
abontanga ke abaseZimbabwe ukhangela ukufuza abo ubathuthukisa kanjani
mina ngiyavutha phakathi ukubuyela ekhaya sokumvuzele semfunga uyasebenza kulezinto eziningi engizibonayo ukubana ngingazenza ngcono ngiyathi esilungu bathi uyaba lebhedeni yabulayo ukubana I must make a difference kumele yinto endithinta kakhulu enhliziyweni yami ngoba ngiyawazi ubana ukuze ngibe lapha kulabantu abanikayo ithuba lenaleli kulabantu engangingabazi ababengibhadalela i-school fees kulabantu engangingabazi ababebuya benika okokudla so mina engithanda ukukutsho ukuthi ngesikhiwa bathi I'll be accountable mina ngingumntwana wase-Africa ngumntana waseZimbabwe ngumntwana okhuliswe ngabantu abaningi abatshiyeneyo lami ngizakwenza ngizabisela ngikhulisa abaningi amfuna ukuyakha kuphela ikhampani encane ngoba kumele ngiyakhe ikhampani enkulu ekwanisa ukuthi isize abantu abaningi
lo-ke ngumnumzana Vusumuzi Mkhwananzi osakhulayo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship olwalonyaka ebekhuluma khonapha eWashington DC. lamhlanje kuhlelo lwethu lapho isihlaziya udaba lwendlala emaphandleni sixoxa lomnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima West edalela eParliamente ongowebandla lezanu PF.
Hayi kuvi mtakaba kakhulu ukugambela manga. Kuvi abantu bakithi bazwele lonyaka kodwa ke kuthembisa singanqoba ngoba na singaphumelela ukuthi lokho engikucelileyo mina ikakhulu kusabelwe ngisikhangeleyo ebulilima West kunye nabanye nje abaningi eMadibeleland South engibaziyo. Sesiceneke ukuthi kwengezelelwe inani lamasaka anikwa abantu. Bengikhuluma nje lophethe iofisi ye-social welfare eGwanda eprovince ukuthi aluba kungenzakala ukuthi engezelelwe amasaka yebo kungathi kuyavunywa-ke lokho ukwenzela ukuthi kungabi nabantu abazanikwa amasaka ngoba kuthiwa bayadubeka kodwa abanye bese bethiwa kabanikwa ngoba kusetshenziswe ezinye indlela zokutho ukuthi bayadubeka kumbe kabadubeki. Umuntu wonke uyadubeka ngalesi sikhathi esikuso ngoba ngakula muntu olemkhoba eyayithelezela emasimini akhe yedwa ngoba izulu kalinanga kithi sonke. So wonke umuntu katholanga izulu enene leyo. Wonke umuntu udinga usizo lokudla. So ke hayi sibona ngazathi singazama ukunqoba ngaleyo ndlela. Kodwa ke hayi ngivume sibili lapho baba indlala imbi. Kuvi sibili lapho esihamba khona sibhota indawo eziningi kakhulu every Friday and Saturday and Sunday. And esihlangana lakho kuzwisa ubuhlungu kakhulu.
Manje abantu baphila njani? Asithi bevuka ekuseni lize liyetshona ilanga
bephila njani ukuthi bayabedlene hayi ndilamahla akhale gijima kukwamanye amazwe aluba sibona inyuzi ziphuma kubo mabonakude zibonisa isimo esibi kodwa njengoba ngisitsho ke abantu bakithi bayazizamazamela la uyakwazi sila abantu bakithi abasebenza bandle kwelizwe abazamazamayo ukuba bethumeze lokhu lalokhu sila abantu abathanda ukuzivusela amakhanda bayethenga lokhu kwenye indawo abone ukuthi angakutshintshisa njani kube yilokhu yana angelakho kodwa okuhle engingathi kusabambe abantu kathesi hhayi uhulumende abantu abanika ukudla sibili malanga wonke imigwaqo inde ifile ngenxa ikakhulu yezimota ezinkulu eziyabe zithwele umumbu almost every week zisiya kumawadi. Ngakhangela ibulilima yona ilamawadi angu-22 khangela wonke amawadi la ayi-22 every month kumele kube lokuholwa so ungakhangela nje ukuthi laba abaholayo ke kusangathi kuyadedisa ubuhlungu bendlala le kuphinde kube yikuthi yona i-GMB uhulumende through i-GMB unika abantu umumbu inyawuthi all cereals in general at a very subsidized price iprice ongeke wacabangela ukuthi yiyo sibili ongathenga ngayo just 37 pounds now it's 37 bond, it's even far less than rand, 100 rand. To say 37 bond is less than 100 rand. So gabafe kwazi abantu bakithi ukuthi ke uyafike GMP ulenga zakho ezikwanile uthenge isaka lakho ulisebenzise kanjani. Ngingathi yikho nje ukusakhipha amakhanda phangaphandle kwamanzi okwakade.
Izifuyo zona ke
yikho kungathi kulobuhlungu khona lapho ngoba izifuyo azila vani ozathi uzaziphathela amakhumkhumu egoli njengabantu kodwa ke sokulomkhuba enuncoma kakhulu ukuthi abantu sebekwazi ukuthi siyaphila isitsho sesane sokuthi make hay while sunshine esesikhiwa basika utshani kwezinye indawo ikakhulu asithi engxenye kulungiswa imigwaqo emaceleni lapho ukuthi kukhanye kuhle abantu bayagoqa utshani lobana bayebugcina kuthi nxaso kukubi-ke babusebenzisa kodwa inkomo bezisadofadofa sibili indlala ekhona isiyo leyane yokuthi inkomo sezicuba hatshi inkomo ziyakubona sibili utshani zidobhadobhe kodwa bese zincedincediswa yilaba abatholayo bazinike utshani lobuyana abanye abatholayo bazinike isawudo leliyana lazo zithole ukunatha amanzi kodwa inkinga esilayo kakhulu ngamanzi ngoba indawo zakithi eziningi azilamadamu amadamu akhona alungiswa from about the early 1930s. Siyakhankasa emisebenzini yethu kuma-partners awe-development nakuhulumende ukuthi sithole ukulungiswa kwamadamu amaningi kunye lokukalwa kwamatsha.
Lo-ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima edale lephalamende ongwebandla leZANU PF esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa ke ukuthi lingasizwa sixoxa njalo kusasa ngodaba lwendlala emaphandleni ye isikhathi sesidliwe ngumangoye njengokutsho kwami sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye 6:30 ekuseni lingasithola njalo ntambama ngo 7:30 igama nguChris Gande.